Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 11 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Indabeni zethu lamhlanje, amanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempila kahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni.
Unxa wahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa kumele achiyane nokutshona egijimisana labatshayeli bemchova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho.
But uzafica ukuthi amapholisa athengelwe izimota ezinje zokuxotshanisa imchova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy.
Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umunicipal weHarare noweChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokho kungekho emthethweni.
Abantu laba bavele bayabekhona nxa sesiya kuma election lapha, yibo abathi abantu hlalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempila kahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi ayisithupha lane babanjwe igciwane le-coronavirus. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga amathathu adluleyo sebesedlula ichumi lanhlanu. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebeke babanjwa leli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo laya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 39,496, kwachona abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,626. Asebemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 690,452. Kusenjalo umfundisi Angliston Sibanda oke wagula umkhuhlane we-COVID-19 wasila utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bayaxwayisa abantu njengezinkonzo ukuthi bamukele umjovo we-COVID-19 njalo balandele iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Unxa wahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osisayo kakhulu ukuthi lento iyabulala. So ngaleso sizathu siyakhuthaza kakhulu ezinkonzweni lalapho esihamba khona labantu nesixoxa labo ukuthi bantu bakithi asehambeni siyejova, asihambeni siyethatha le vaccine, ngoba lokho okunye okwama theory la ukuthi aye vaccine leza abantu bazafa ngemva kwe 3 years ngamanga angaso akusukho qiniso. So siyakhuthaza abazalwane, siyakhuthaza abantu bonke ukuthi abantu sambeni siyethatha lo umjovo ukwenzela ukuthi sizenqabele. Kama vaccine savele sakhula silawo, sahlatshwa polio, sahlatshwa measles le kanjalo nje ukwenzela ukuthi imizimba yethu yethuke ibisibisizo sibakwazi amasotsha ayo ukuthi alwisane lo mkhuhlane lo nxa usuthe wakuhlasela. So siyakhuthaza, siqhubeka sikhuthaza kuma platform amaningi ukuthi abantu nika siqhakathisene impilo, kanti phezukwakho konke futhi siqhubeke sisenza esimentena ethiwa i-social distancing, sigqoka ama-mask, sigeza izandla, le mbuthanweni yethu le silandele izimiso ezimisiweyo ezizenza ukuthi singamemethekisi lo mkhuhlane. So kuyizinto esiqhubeka sizikhuthaza kuma-platform wonke achiyeneyo ukwenzela ukuthi silweni lo bhubhane lwe-COVID-19.
Kodwa ukuziphatha kwabantu likubona sekunjani kathesi ukuthi balandela yini isiqondiso zokwenqabela i-COVID-19?
Lapho kungani kusokuba lohlupho nje, uyabona abanye nje labanye bengani kabasalandeli umthetho, kodwa bakhona ka iningi liyalandela nxa ubona kobulawayo. Kodwa bese kusiba la kwezinye izindawo ubona khona usivele zikhona iziqoqodo izagqibe emiqhuqhumba yabantu abangalamakhanda ababe bengafuni ukuthi balandele umthetho, abangafuniyo futhi abangakazwisisi ukuthi ukubhubhane lwe-COVID-19 luyabulala. Alula ukuthi ungumanotsha, alula ukuthi unothile, akula ukuthi ungumyanga, luyabulala alukhethi. Abantu banjalo sibabona nje beqhubeka bezenzela umathanda, bese siphinda bese kudingakala yibo labo abadinga ukuthi amapolisa akabadobhadobhe atshone bahlalisile ezinkambeni laphana bahlawule njengokutsho komthetho, ngoba bayizephula mthetho. Kanti njalo abantu abanjalo ba dangerous to society, ngoba they pose a risk of yokuthi babangele ukumemetheka njalo kobhubhane lwe-COVID-19, babulalisa abanye abantu. Bakhona ke abantu abanjalo, kade siyakhuza ke siyaxwayisa njalo sicebisana ukuthi bantu bakithi kasize nqabeleni, senqabele abanye bethu abathandekayo, senqabele izihlobo zethu ngokulandela izimiso ezikhona ezokuvikela lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 ekwabulawayo. Osomabhizimusi bakubulawayo bathi amapholisa akulelo dolobho kumele achiyane lokutshona egijimisana labatshayeli bemichova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho. Lokhu kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu enzikini yedolobho lapho okutshiswe khona amakhombi amabili kwabulawa amafastele emota yamapolisa kwalimala labanye. Kodwa amapolisa wona athi amakhombi la achiswe izikliwu ezigoqela osiphatheleni owindi kanye labathengisa emgwaqweni. Amapolisa athi lanxa elezimota ezilichumi lanhlanu ezikhangelane ledolobho lonke elakobulawayo ezisebenza kuhle ziyisithupha kuphela. Ngokunjalo osomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi amapolisa kumele asebenzise imota lezi ukulwisana lezigebengu esezihluphile kuleli dolobho.
Isimanga Ntunga yokuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa, but uzafica ukuthi amapholisa athengelwe izimota ezinje zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve i-economy, beyekela ukuthi bathenge imoto ezintsha zinikwe amapholisa e-homicide baxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza. Labantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo yikupromota amasela bahlukulize abantu abasebenza nzima ukuthi bafide izimbuzi zabo. Ngibona ngani isikhathi siyafika khathesi kuzabaphelela konoko kwizinto.
Lona udaba lwamasela lawa asegcwele kobulawayo ungathini ngalo?
Kuzima kakhulu nxa usenza i-business engathi i-cash business, ngoba nxa usenza i-business eli-cash business lamasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi ku-business kungena i-cash bayasebelandela ke. Ande ubunzima bangikhona esibutholayo Ntungamile ukuthi silo hulumende onganakiyo ukuthi ke abone ukuthi kulobubi obungaka obenzakalayo. Ngakunika umzekeliso ukuthi uhulumende wethu esikhuluma ngaye kathesi ulakho ukuthi ke nxa sokusika kuma election manje akusika kuma election bathengele ama candidate abo wonke ongu 210 izimota bathengele ama office abo wonke izimota bathengele ama department wonke izimota uzafica ngikunike example yokuthi khona apa ko Bulawayo kulama constituencies angu 12 kanye le youth league le women's league le administration babe belezimota ezifika phose 16 kodwa uBulawayo wonke jikelele izimota zamapolisa ezimota ezizwayo ikazidlula 6 so kuyatshengisa ke ukuthi uhulumende kanakile ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu sikhuluma ngamapolisa kunje nje le mali eholo labo liholo elingajabulisiyo kabasela mdladla ngokusebenza amapolisa abaxotshanisane lamasela so ngokunye kwakhona osokuyingxaki ke khonoko okuthwalise abantu nzima kunganani ke abantu bayesaba futhi ke ukuthi bahambise imali zabe bank ngoba amabank kaso mabank ayisele interest kodwa kade si imali sezidliwe emabank sezisesabeka bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa abantu ba banka zonke lezi imali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka ke imali yakho eningi yonke yahamba sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzeleli ukuthi ke uhlupho lokuthi amasela aze abhakhe kanjena kutshengisa ukuthi ke indlela kade isebenza ngamapolisa ngesikhathi ke eZimbabwe kungalabo liganga okungaka amapolisa abe phethe ke ngendlela etshiyeneyo emsebenzini wayo
lungaqedwa njani lolu dubo
sibone ngani ke osomabusiness abenelisayo ngabe uhulumende ke uyabavumela bonke ukuthi ke babe lama licensed guns abehlala emsebenzini ke bese bedinga ke ama trained security ukuthi ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana ukuthiwa ngama cash business ama cash business phela sikhuluma ke ngama business anjengama fuel station ama business anjengama supermarket uyafica ukuthi ke kule cash eningi kakhulu ke evele ingena emabhizinisi nanjalo uqhakathekile ukuthi uhulumende akwenzeke kube lula ukuthi bathole ke imbobho yokuthi ke ama security labo abe lokuzivikela
umnumzana Bednico Bebe ngosomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo Idale le High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umunicipal weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebezidiliza ngokungekho emthethweni. Idale lisekele isicelo esethulwe inhlanganiso yeHarare Residence Trust kunye leChitungwiza Residence Trust. Esethula isinqumo sakhe umahluli unkosikazi Edith Mushore uthe omunicipala abalandelanga umthetho weRegional and Town Planning Act okufaka sobala ukuba amakansila kumele aqale aye emthethwani ndaba aphiwe imvumo yokudiliza izindlu kuqala. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende okhona kathesi nguhulumende olandela umthetho ehlonipha izinqumo zemithethwandaba lanxa engezelele esithi ubengakaboni isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngalolu daba. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo omela isigaba seSouthern edale lephalamende saqala ngumbuza ukuthi kanti vele kuyini ukubangela lolu daba.
Ngibona engathi kumbe kubangelwa ukuthi khona uhulumende uyabe engazange akufake engqondweni kuhle kuhle ngoba abantu laba bavele bayabe khona nxa sesiya kuma election lapha yibo abathi abantu hlalani ungakhangela ukuthi khona into leyo yokuthengisela ezitaladeni yaqala nini uzabona ukuthi khona yaqala ngezikhathi abantu bekhankasa so sebebona ukuthi khona sesidlulile kuma election sebeqala ukugqekezela abantu futhi khona apha befuna ukuyenza isitsotsi sokuthi khona laba bangaphuma baqalise kutsha babe sebenika abantu babo futhi yikho okukhona la
sizwa kuthiwa umthethwandaba weHigh Court usumisile ukudilizwa kwezindlu lokhu ngokubona kwakho umthethwandaba lo uthethe inyathelo elilungileyo na elifaneleyo
mina mbona ngathi umthethwandaba ukhona ukuthi khona ungavumeli abantu ukuncindezelwa bathethe inyathelo elihle kakhulu uhulumende akavuzanga pho ukugqekeza amahlayana so mina ngiyavumelana labo sibili yi judiciary esifuna yena leyo oyokuthi khona nxa into iwrong nxa ku right Loko akulunganga lokho. Abantu kathe sibaya ngapi? Bazothengisa ngapi? Ungaphi umsebenzi? Kusasele Liver Brothers ini lapha ethatha abantu. Akula. So abantu laba bazaphila njani? So mbona ngathi umthethandaba uyenza into enhle kakhulu.
Kuyini okungenziwa ukuze udaba lolu lungaqhubeki lokhu lusiba egudwini?
Into engayenzwa lapha yikuqala uhulumende yakhe labantu laba endaweni ezokusebenzela. Into yakuqala bengakacabangi ukugcikezela abantu bashiyane ngemikhuba labo ye-politics leyo ukuthi khona nxa abantu sebesiya kuma-election babe sebeqalisa ukunika abantu endaweni abakwazi ukuthi khona akuvunyelwe. So nxa sebefuna ukuthi khona bakhiphe abantu ezitaradeni kaba yakhe indawo ezinhle aziduru ukuyakha izinto lezi. Khathesi into iproblem ekhona yikuthi khona le council isithengisela abantu nje ama-private players ilendi ukuthi khona bayakhe lezi zinto. So labantu abantu befuna ukuthathi ukuthi kona bathola izuzu sebedurisa abantu laba abasakwanisa ukuthi kona bayobhadala lezi amarenti afunakalayo. So yikho uhulumende kafuzanga adlalise umhlabathi benika abantu ama private players ngaba akhe wona kabadinga upartner ozabuya ethi kona mina ngifuna ukwakha so sibe yi 50-50 kumbe yi 45-55 and so on. Yikho ofuze kuyezwa.
Umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo emela isigaba se-Southerton edale lephalamende. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-ZBC uludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe imvumo abaphatheke kumsebenzi wokuthokozisa uZulu ababalisi abahlabeleli ukuthi banako ukuquba imicimbi yabo kodwa bengabi labantu abedlula amachumi amahlanu 50 ababukela imicimbi yabo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulojaha owaqoqa abangani bakhe abathathu ukuthi bathumbe unina lodade wabo ababevela kwele-Bhilitane. UJustin Ndebele ubikwa wahlangabeza unina lodade wabo egcekweni lendizamtshina kobulawayo wasebathatha ngemota wenza ngani usebanjwe izikliwi kanti ngabangani bakhe ababopha unina lodade wabo ngentambo bahamba labo edolobheni bafika babathathela imali lempahla. Kuthe sokubotshwe abangane bakaJustin ababili bamveza ukuthi nguye kodwa uJustin kabonakali ukuthi ungaphi kunye lo muntu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, ngiyathanda ukubingelela kubazalwane kuzalwane zonke zaseZimbabwe. Ngikhuluma ngiseHotel. Ngizobuhlungu ngalolu daba lokuthi ubugebengu sobubhahile kobulawayo. Kulaba phatha imbhobho, baphatha amarekeni, baphatha imkhonto, zonke izinto ezifana lalezi. Lobo bugebengu kakhulu ngiyabona ukuthi umuntu ocreator lo bugebengu uhulumeni weZimbabwe. Mingaki imisebenzi aseyivalile, bangaki abantu ade behamba ngemchova bedrayiva ngoba umchova omunye uhamba ngabantu ababili. Laba abantu mase belahlekiselwa imisebenzi yabo ngalezi ndlela ezinjalo kwabe kuthiwa abazophila kanjani? Sebefuna ukuziphilisa labo kulokho okukhona. So uhulumende kazama ukuvula imisebenzi yabantu, angancindezeli abantu. Nguzupho, uzupho sowabantu, uzupho ngowayo. Kavule imisebenzi yabantu, abantu bazisebenzele bazithi ngokuvala ukuthi abantu baziphilise. Yikho abantu abazophila ngale ndlela asebeyenza ngoba bonke abantu ngeke babe ngabantu abasemazweni ngoba ekhaya imisebenzi ingekho. Abantu abakunanzelele lokho bangazifuna ukuthi baqinise ukuthi kuthiwe amaphoyisa. Amaphoyisa ayasetshenziswa, yebo asetshenziswe, kodwa akwenziwe into ezi-right ngoba laba phambili abangathi base zikhundleni ezirayi makuthiwa kwenziwa lokho ababheki abasemuva abanye abantu ukuthi bazophila kanjani bavumela nje ukuthi kuright so le nto kayisozipheli ma kungalungiswa lezi zinto. Ngiyabonga msakazi.
Okunye uhulumeni we-ZANU-PF wawuthi wenza ukuhlakanipha ma kungabe ucotsha abamhlophe ezweni lakithi ususa abamhlophe emapulazini ufaka ama-overtrain umgabe kazange wafa wayithanda iZimbabwe even ilangelodwa noma yiliphi ilanga nje kazange wayithanda iZimbabwe. Asoze ukuthi wathola umbuso ngo-1980 waphatha yini ayenzayo ukuthi ilizwe laseZimbabwe libe ngcono ngaphandle kokuthi nje ayenze into ezimbi ubulala abantu nakho konke okuganga bekwenza akuzange kobuye kwalunga ezweni lakithi. Mina ngibona kungcono ukuthi abamhlophe nje mabengabuyela ekhaya kuba nako sibaleka sise-South Africa silandela bona abamhlophe ababaleka abazalana. Lizwe lase-South Africa seli-overcrowded ngenxa yethu. Kungani ukuthi kanti abelungu bebuyele eZimbabwe bevufusa iZimbabwe nje ukuthi ibinjani? Omkhulu bethu bakhule kungcono ngoba bekusekhona abamhlophe. Manje umuntu akakwazi ukuthi uma umfaka eplazini akwazi ukuthi asebenzele i-district usebenzela okwefamily yakhe noma ilima eplazini ukhona ukuthi alime okwefamily yakhe kodwa umlungu akwazi ukuthi aqhashe abantu akube umgodi wamanzi akwazi ukufuya inkomo ezibuye zithengwe ngabantu futhi yikho-ke ngithi hhayi kwaliphutha-ke lokho kwenziwa i-ZANU-PF ukuthi ixoshe abelungu emaplazini ixoshe abelungu kwelakithi. Manje ma ungena kobulawayo nje uzokunuka inhlabathi nje dala bekuthi ma ungena kobulawayo uzokunuka isihlahla ama-flowers uzokunuka kamnandi kunuka ama-restaurant kunukelela nje kamnandi. Manje kobulawayo ma ungena nje kobulawayo ngathi ungena eplazini phazamisa kakhulu i-ZANU-PF ncindezela thini.
Ngiyalibingelela basakazi bethu be-Studio 7 olibingelelayo ngusizathu Dlamini ward 15. Ngibingelela abasakazi bethu be-Studio 7 siyalibingelela siyalithanda lonke Ntungameli Nkomo kakhulu kakhulu siyamthanda siyakuthanda. Bakithi ngihlutshwa indaba kaMonzora nge-MDC Alliance ukuthi kanti uMonzora usifunani bantu. Monzora kasiyekele bakithi Monzora kasiyekele thina siyayazi MDC Alliance esiyifunayo loko kwakhe lokhu ngokwakhe kasimele eceleni. Monzora wayekhona Congress eGweru wadliwa kala bantu Monzora kalale phansi ahlukane lathi nje ahlukane lathi Monzora kahlukane lathi bantu. Yabonga
salibonani salibonani basakazi Studio 7 kunye nabalaleli umkhontwana umkhontwana lapha emphoyeni zeplumbe ngilalele ngimakhulu ngamakhomishini kabhodi lizwe lonke kuhlufunisiswa indaba zokuhlukuluza kwabantu mara kodwa uma ngikhangela kwenza kokhona kukhanya sengathi abantu ngabasemadolo emakhaya kakula bantu mhlawumbe ngoba ngisethi izolo bebesemasouth kusasa bazabe kobulawayo then phambi kokusasa bazabe besemasouth kambe sibabonile bonke abantu lobabantu ababaqondile ukukhuluma nabo thina abantu sithe sahlukumezeka kakhulu emakhaya singabonakalanga na ngoba inengi sahlukumezeka kakhulu ngokuground sobe sikhangelele ukuthi uma kuliqiniso kwaba vele lasebantwini basemakhaya bebonakala. Ngiyabona msakazi
salibonani 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 lonke maZimbabwe lonke lani baphathi bohlelo be-Studio 7 ngiyalibingelela. Nginde sikhalazo lapha sengiyebe ngiyabhale ngiyafake amabhubhu voice note yami hhayi sesibaningi kakhulu ku-Studio 7 kodwa ngiyabonga mali ngayibale yami sebeqalile abantu bonaba ama-overtrain wona lawa sebeqalile kati baholiswani phezu kokuna abakubulala ilizwe kangaka maZimbabwe inasikwaleni lokhu kati labe lokilokeli bephikelela into eyi-1 bengama-overtrain baholiswani yini abayiholiswayo kati akuholiswa amatitshi imali into esesiyikhangele lingazosibisela emuva we are poor now because of ama-overtrain kathesi siyalwa sesibulele newesi kubangwa khona obubusela bona abayenziwa futhi ngama-overtrain kathesi lifuna ukubanika futhi imali banika imali yeni basetshenziswa laba bantu ukuthi kathesi njengoba sokufika ekhethweni sokukhulunywa ngezimali zama-overtrain imali zama-overtrain why kati why babongwani into abayibongwayo phezu kokusenzela uhlupho olungaka asifundanga ngenxa yama-overtrain kwavala izikolo ngenxa yama-overtrain kathesi babulalisa abantu kuma uma voting wonke ona lawo kusetshenziswa ama veteran athule izani lokhu iwona abakhuluma lutho njengama veteran ngama veteran kanjani nalawo azophakama namhlanje sokufuna izimali sokufuna izimali abakhulume ngeproperty yathathwayo izano ezap lokho kuyazwakala lokho izano kayibiseli property yezapho yayithathayo ngesikhathi segugura hundi asike sibambaneni zakhamuzi zezimbabwe mazimbabweni asike siyekele ukufunga ukuthi sinike amaoveti imali befuna ukuzidlela bodwa kathi sibala amamainzi balani balani amaoveti kathi balwa impiphi kathi yena leyo yasingenisa enkingeni sisenkingeni ngenxa yempi yena leyo ayibiseli kusmith lingafunga ukudlala ngathi kathi liyenzani lisenza so aholana amaovetelini esibulaleli lizwe kathi sisikhuluma ngenholo amatitsha selifake zama-oveti liyenzani i-oveti akunikwa amatitsha imali alike liyekelane la ma-oveti abasiwonelayo la abakabemi yiwo futhi abaloke betshontshwa nala ma-oveti ama-oveti phela yi-ruling power kanti liyakwazi batsho bona bathi bona asinakwinta kuhonto ngesihlobo sabo asinakwinta kuhonto asimzimbabweni asimuzanu nangigandangari kutonga anti batsho njalo igandangari yatonga bafuna ukutonga kuphi kati hayi lingenzi so akuphiwa amatitshi imali akake bemi indaba yamahoveti ngiyabonga studio 7 hayi kabi so hayi mahoveti alike limi sike sikhulumeni ngendaba yamatitsha alibana ma-oveti athe silikhuluma ngendaba yamatitsha
lawo bekungamazwi elisithumele nge-WhatsApp angelani le-Studio 7. Nilakho ukusithumela imbiko yenu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, abahlali bedolobho le-Washington DC sebetshakala ngezindawo bezihambela bengagqizetshakala kungakhathalekile lokuthi kule gciwane le-coronavirus. Kodwa lokhu bekhona abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uLaurel Brown uthi ubone abasekeli beqembu lomdlalo we-baseball ele-Washington Nationals bephithizela besiyabukela iqembu labo ngolwesithathu. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-California, uMnumzana Julian Bebe, ukuze sizwe ukuthi kunjani lapho ahlala khona kudaba lwegciwane le-coronavirus.
Hayi, ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba. Into ekhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabele ngobani njalo bahlaba ngaphi, ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu, ngeke ube kwazi ukuthi bangaka abangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka abangene ngale ntshonalanga. Kodwa hayi, abantu bakhanya sili bakhuthele bahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile. And enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile. Njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask kayikalahlwa. Wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engene endaweni okulabantu abaningi kumele abe le mask. So ukhanya sifile hayi kuhamba kuhle, abantu bangani bazwisisa.
Umbone ngaba ngumuntu yini ongaba lamathuba okubusa kwelinye ihlandla njalo uMnumzana Biden, kumbe sizambona esiba njengoTrump owabusa okwehlandla elilodwa kuphela?
Hayi, ubaba uBiden ukhanya sifile umsebenzi wakhe uyawazi, uyaqhuba sibili kuhle. Ungenile isikhathi sifitshane sibile ngenile, kodwa kulento ezinhle eziningi esezenzakele. Nanku namhla abantu sebehlabile, ilizwe lonke likhanya sibili lilalele ekhuthaza ukuthi abantu bayehlaba, bahlaba sibili. Ende kutsho ukuthi engxenxa kusiyafika uJuly 4 njengokutsho kwakhe, abantu abaningi babe sebehlabile and kungatshintsha kuncede kakhulu, kuncede lo mhlaba. Lalabo abantu ade belahlekelwe imisebenzi, ubancedile wakhupha izimali, abantu baphiwa izimali ukuthi badala amarenti, bathenge lokudla, bazincedise nje. Kube kuhle kakhulu, kukhanya abantu bakwamukele kakhulu lokhuyana. Hayi, ngubaba sibili okhanya ekhokhela kuhle, abantu bakhanya labo bengani bayathokoza ngento ayenzayo. Hayi, lo mbuzo unzima kanti. Ngoba la khona ngale ku-Congress bamthwalise nzima uBiden, lana majaha aphikisayo ama-Republican ungani sibili badonsele muva. So asikwazi ukuthi into yakhona izahamba njani, kodwa layo ukhanya sibili kadlali, ufuna ukuthi yena lento ayicabangayo ayifunayo i-vision yakhe leyi abantu bayilandele kuphutshe. Hayi, mina mbone ngani sibili ngendlela asebenza ngayo sibili, nxa kungahamba kuhle uzangena okwesibili, uzazuza elinye ithuba after 4 years la angene angiboni ukuthi ngalokho asekwenzile kathesa abantu bangamlahlela eceleni bangamlahlela kajani akuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Lo ngumnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lempelasonto elithukela ngoChris Gande.